Murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa na.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 1 Mbimbitho 2022 uPlaxidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
ekuthuthukiseni iholo lababalisi. Kuza bakhona ukunanzelelwa kwababalisi labo bathe bazithuthukisa kwezemfundo. Balakho ukuthi bengezelelwe iholo kulandela isibanga leso athe basifika. Kuza bakhona ukuhlonipha ababalisi ngokuhamba kwesikhathi bathuthukiswe njalo baphiwe iminyaka yabo ababeyitholile kusukela ngo-2012 kuzofika kathesi.
Emizameni yokuthuthukisa inhlalakahle yezisebenzi zakhe, uhulumende uthi uzathuthukisa indlela ababalisi abaholiswa ngayo. Siya ngokuthi balesibanga siphi semfundo kanye lokuthi sebehlezi emsebenzini okwesikhathi esingakanani. Undwendwele mota zebutho lakwele Russia olude okungaba ngamakhilomitha angamashumi amane soluze lwafika duzane lesigodlo sele-Ukraine, iKyiv. Owesatshelwa ukubana ele Russia selifuna ukuqinisa impi yokuginqula uhulumende walelo lizwe. Umongameli Joe Biden wele Melika wethula umbiko wakhe oqakathekileyo we-State of the Union namhlanje ntambama ikhangelelwe ukuphatha udaba lokuhlaselwa kwele-Ukraine ngele-Russia. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Emizameni yokuthuthukisa inhlalakahle yezisebenzi zakhe, uhulumende uthi uzathuthukisa indlela ababalisi abaholiswa ngayo. Kusiya ngokuthi balisi bangasiphi semfundo, ingaba yidiploma, idegree, imasters lokunye, kanye lokuthi sebesebenze okweminyaka emingaki. Uhlangothi olubona ngezemali olwe-treasury lubikwaso lubeke eceleni izigidi ezilikhulu lamashumi ayisithupha zamadola eZimbabwe, $160 million, yokufeza lomsebenzi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ababalisi bakhalale umsebenzi ngokuvulwa kwezikolo mhlaka 7 Hlolanja bethi abenelisi ukuya emsebenzini ngaphandle kokuba bethole iholo ababelithola ngomnyaka ka-2018 lamadola eMelika aphezu kwamakhulu amahlanu, i-$540. Babuyele emsebenzini ngemva kokuba umqhatshi ethe ongasoze abuyele emsebenzini kufika umhlaka 22 Hlolanja uzathathwa njengomuntu osetshile umsebenzi. Isinqumo sokuguqulwa kweholo lababalisi sibikwa sivele kumongameli Emmerson Mnangagwa njalo sikhangelelwe ukuqala ukusebenza ngayonale inyanga kaMbimbitho. Ukwengezwa kweholo kukhangelelwe ukuthuthukisa ababalisi abahlonishwa ngokuzimisela kwabo ngokufundisa isizwe seZimbabwe. Umqondisi wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Union, uDokotela Sifiso Ndlovu, uchasisa ngesinqumo esithethwe nguhulumende lesi.
Inkundla eNational Joint Negotiating Council icindezele njalo owaphuma kunkulumo ezedluleyo ekuthuthukiseni iholo lababalisi. Kuza bakhona ukunanzelelwa kwababalisi labo bathe bazithuthukisa kwezemfundo. Balakho ukuthi bengezelelwe iholo kulandela isibanga leso athe basifika. Kuza bakhona ukuhlonipha ababalisi ngokuhamba kwesikhathi bathuthukiswe njalo baphiwe iminyaka yabo ababeyitholile kusukela ngo-2012 kuzofika kathesi.
Uqhubekela phambili uDokotela Ndlovu ethi uhulumende uthembisile ukuba imali yokuthuthukisa iholo lababalisi ikhona.
I-20% leyengezelweyo izabe isibuya njalo isifakwa phezu kweholo elithuthukisiweyo kulandela ukuguquka lokho. Lokho sikwazisiwe, sakutshelwa, sakuthembiswa unongqongqoshe wezimali othe ikhona imali aseyifake eceleni ukuthi anhloniphe, ananzelele ukuqeqesha kwababalisi kanye nesikhathi ababekiswe emsebenzini.
Umnumzana Themba Kuyemoya, isikhulumeli se-Amalgamated Teachers Union, uthi bona bafisa ukuthi iholo liqale lilungiswe andubana kuholiswe ngezicoco.
Okwakuqala sithanda ukumbonga uhulumende nxa ekhuluma indaba enjalo. Sifuna ukuthi thina njenge-athuzi uhulumende aqala sinikeze i-basic salary eqondileyo ekiyo esiyicelayo. Ngoba nxa ungi-upgrade-a ngiku-zero, ungi-upgrade ungisa ngaphi? Singaba la i-basic salary yane 540. Sesingaqala-ke ukukhuluma nge-seniority. Kubalulekile ukuthi abantu bakuzwisise khonokho because umbaliso le 25 years ukhola njengombaliso le 2 years.
Umnumzana Raymond Majongwe unobhala wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe uthi bazajabulela ukwengezwa kweholo labo nxa sokufeziwe ngumqhatshi.
If government wants to tell us that they've done anything, let them put the salary scale. Let them graduate the differences and let's see what they're talking about. Lest we then only discover that they increased the 20 RTGS.
Uhulumende uma efuna ukusitshela ukuthi kukhona sekwenzile kafake isilinganiso seholo lethu. Sibone ukuthi ukhuluma ngani ngoba sizajabula kanti ufake i20 RTGS athi yena imali yokunanzelela labo asebesebenze isikhathi eside. Lokhu kakube isinqumo uhulumende azimisele ngaso. Okwakhathesi asiyikujabula singakaboni ukuthi uhulumende ukhuluma ngani.
Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo wogatsha olukhangele izisebenzi zikahulumende usikhwica mfundo Paul Mavima yehlule ngoba ucingo lwakhe belungangeni. Kodwa ekhuluma lephephandaba leChronicle uchaze ukuba kusukela ngalinyanga kaMbimbitho uhulumende sezaholisa ababalisi ekhangela iminyaka umbalisi aseyisebenzile. Lokhu kuzathuthukisa labo asebesebenze iminyaka eminingi njalo kukhangelwe lalabo abaqeqetshe ngokungaphezulu labo bazaholiswa ngesilinganiso esiphezulu. Ugcizelele ngokuthi ulesiqiniseko sokuthi ugatsha olukhangele ngezemali luzafaka amadola eZimbabwe ayizigidi ezilikhulu namachumi ayisithupha i-160 million yokufeza lumsebenzi. Kodwa uthi ubona engani uhlelo lolu luzadinga imali ephezulu kwaleyo efakwe nguhulumende njalo ulethemba lokuthi njengoba uhulumende etshengisele ukuzimisela ukuthuthukisa iholo lezisebenzi zakhe ngalesi sinqumo esitsha uza kwengeza eyinye imali phezu kwaleyo aseyithembisile. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ubhova evalela lokubisela izizalwane zeZimbabwe ekhaya ezancitshwa imvumo yokuba yiziphepheli kulelo lizwe. Lokho kulandela olunye njalo uhlelo lwanyakenye olwenziwa nguhulumende lo lokubisela abake bavalelwa ejele babhika besetheswa amacala okwephula imithetho yaseNgilandi. U-Ezra Jesus Banda we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Zikhala ezimathonsi izizalwane zeZimbabwe abazigola bezivalela kuma-detention centers ukuze bazibisele ekhaya. Kule zizalwane zeZimbabwe ezedlula ikhulu ezibuya sezivalelwe ema-detention centers eNgilandi kuyonale iviki bakhangelela ukubiselwa eZimbabwe ngolwesithathu. Umnumzana Welcome Bovu ngomunye ophakathi kwalabo asebemelele ukuphindiselwa eZimbabwe kusasa.
Mina ngise-Brookhouse, e-detention center ese-Brookhouse. Bafuna ukungibisela ekhaya njengeasylum seeker nangafika lapha ngaphela i-Amsterdam. Ngafika ngo-2005 December. Ende 17 years nginapho.
Umpofu bamvalele esiyazibika emahofisini yogatsha lwendaba zasekhaya kwele Bhilitane ngezikhathi ezidalwe ngoba kungumthetho wokuthi abakuleso simo sokungabi namaphepha obavumela ukuhlala kulelo lizwe okusemthethweni beze ukuzozibika nyanga zonke besiyosayina amabizo ukuze bazakale ukuthi bangaphi. Ekhaya uthi kasela hlobo ngakho-ke akakwazi lokuthi uzakwenza njani.
Sike singafika ngo-2005 ngahle ngaclaima ngingena e-airport eHeathrow. Namhlanje balokho bengayithatha indawo yami.
So bakuvimbele usiyasayina?
Bengihlezi ngumuntu osayinayo yonke le iminyaka. Ngathi ngisiyasayina bangibamba. Imoli yami yonke abafowethu abazali bonke sebathona. Angina lapho engakhona.
Omunye ovalelwe ku-detention center umnumzana Memory Moyo ohlala edolobheni le-Sheffield yena uthi kukhangelele ukuthi bazamkhulula kusasa.
Hayi mina yimi nje kuphela ngangenza imisteka. Hayi mina ngangenzanga i-fresh claim so anti-fresh claim. Babethe ngenza i-fresh claim mina ngangayenza. Ya mina sengiyenza. La uza ngithi mina ngiyaphuma noma kufaka.
Nanxa iningi lalabo abavalelweyo lingabantu abalemuli zabo babiselwa ekhaya bethiya ingane lamakhosikazi abo. Umnumzana Robert Kamanga wafika ebhilitali esemncane njalo ngomunye walabo kuthiwa abiselwe ekhaya ethiya abantu abakhe.
The issues that we're getting taken away from our families here.
Indaba ekhona siyathathwa ngenkani sithiya imuli zethu. Isizathu bathi sanxitshwa amaphepha okuphephela basibisela eZimbabwe bona besazi sabaleka khona. Ngilabantwana abathathu njalo omama babo yizizalwane zebhilitane.
Umnumzana Phanyika Karimazondo ngwenhlanganiso emela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezicela ukuphephela eBhilitane eye-Restoration of Human Rights yeleke ukuthi basebenza nzima namagqotha bezama ukuvimba ukubiselwa kwabantu ekhaya.
Thina abe-Rose Zimbabwe namabandla alwela ilungelo lobuntu siyazama ngazo zonke indlela ukuthi laba bantu bangabuyiselwa eZimbabwe. Iningi labo ngabantu abasuka eZimbabwe besesebancane njalo bachiya imuli zabo lapha kweBhilitane mabe ngabuyisela eZimbabwe. Njalo sisebenza namagqweta athize abazama ukumisa ukubuyiselwa kwalaba bantu.
Ngomnyaka ka-2019 uhulumende weBhilitane weZimbabwe bavumelana ukuthi izalwane zeZimbabwe sezingabiselwa ekhaya nxa zingelayo ngwalo zokuhlala eBhilitane kungeladubo. Ngomnyaka ophelileyo kubiselwe inani eliphezulu labantu elake langena ejele ngamacala. Okwamanje sebedobha abangelamaphepha okuhlala la. Ugatsha lukahulumende weBhilitane olubona ngendaba zasekhaya olwe-home office lwalile ukukhuluma ngezizathu zokubiselwa kwabantu ekhaya kodwa bathele i-Studio 7 ukuthi baya phambili ngohlelo lokubisela bonke abantu abangenamaphepha okuhlala kulelo lizwe. Ngiyimele i-Studio 7 ingapha ngase-Gatwick Airport, ikamera mungeza Jesus Bani.
Umdwendwe lwemota zebutho lakwele Russia olude olungaba ngamakhilomitha amashumi amane soluze lwafika duzane lesigodlo sele-Ukraine iKyiv ukwesatshela ukubana ile Russia selifuna ukuqinisa impi yokugenqula uhulumende walelo lizwe ngemva kokwehluleka kumalanga amahlanu adluleyo. Izolo ebusuku amabutho akwele Russia adubule ibhomba edolobheni leKyiv labulala abantu abalishumi ukukhangelele ukuthi umongameli Vladimir Zelensky athi amabutho akwele Russia asebulala uZulu Mahlayana okulicala phansi kwemithetho yamazwe omhlaba. Kubikwa kulabantu abavela kwamanye amazwe asebebhalise ukubana bafuna ukuyaphathisa uhulumende wele Ukraine ukulwisana lebutho lakwele Russia. Ugatsha olubona ngokwenzakala phandle kwelizwe olwebandla le-Citizens Coalition for Change Diaspora Network oseluphathise izifundi zeZimbabwe ezikwele Ukraine luthi sokusele izifundi ezingaba ngamashumi athize ezikwele Ukraine. Unobhala ugatsha lokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende usephathise izifundi ezedlula ikhulu 118 uthi sekusele nje ukuzithengela amatikiti okuya ekhaya. Ukuhlaziya lolu daba umnumzana Tifa wajapi Pangodube uxoxe lo Chris Gandhi weStudio 7.
Impi le siyibonayo isenzakala eRussia okuyimpi eyayingafanelanga ukuthi ngabe esiphezulu kwayo namhlanje, impi eyayifanele ukuthi ngabe yagwenywa ekuqaleni into le ingakaze deteriorate ibe sesibalweni esikhulu kakhulu. Kodwa-ke ngenxa yokuthi kwaba lokucwasana kokuthi yena ngabe ngubani lo ohlongoza impi, bakuthatha lula, bathatha ukuthi angeke kuze kwenzakale lokho. Yingakho sesibona namhlanje eRussia yagcine sihambe siziyahlasela laphana. Kodwa babefanele ukuthi bazwe sise ukuthi iRussia isikhalazo sayo ikhalaza ngani ngenxa yokuthi iRussia yayikhuluma iconsent ngesecurity yayo nxa ingabe mhlambe ilizwe elingumakhelwane layo okuyilizwe eliphart of iSoviet Union abasayina isivumelwano abasayina ngaso ngo-1991 isiye yahugwa iNATO ukuthi ayibuye kuNATO. Kwachiya iRussia ibone ukuthi sizasaliselangeni egcineni zagcine isiyodwa ngoba-ke siyazi ukuthi abaningi bayakhuluma ukuthi i-Ukraine is a sovereign state efanele ukuthi izithathele lama decision yayo yodwa kungela muntu oyinqabelayo kulokho ekufunayo kodwa ke kulama security concerns abe sesenza ukuthi nxa iRussia ingakuvumela lokho ukuthi kwenzakale ase undermine indlela iRussia efakuthi operate ngayo ikakhulisisazi ukuthi ingeyinye elizwe eliphezulu kakhulu endaweni zezikhali engafisiyo abangama competitors neAmerica ingakho iAmerica sokulesikhathi iyadinga iyakufisa kakhulu ukuthi ngabe ingathola indlela yokuthi ingasondela njani ibe siduzane leRussia okwenzela ukuthi yena sikustarta izinto ezenzakalayo phakathi kwelizwe leRussia.
Wona amazwe omhlaba ubona engangenela njani njengoba kusesatshelwa ukuthi leRussia lingagcina lisebenzisa izikhali zembubhiso ama-nuclear weapons.
Amazwe amaningi babukande into leyo sengathi bayichayindiva bayenza sengathi ababoni kodwa ke into leyo isiphetho sayo izahlupha kakhulu. Njalo kathesi abanye khona sebeqala ngathi baphakama kancane ngenxa yokuthi sebezwe uPutin esithi uzaphosela izikhali ze-nuclear elizwe lase-Ukraine. Kodwa ke okuyinto okufana ukuthi ngabe kuthiwa yavele yasukunyelwa kudala. Indaba zama-sanction lezo abalokho bekhuluma besithi ama-sanction. IRussia lilizwe yabaqala ukuthi babona ukuthi into leyo izabafikela kusuka kudala, bazilungiselela kudala. So ama-sanction lawo azasebenza kodwa akasoze asebenze kakhulu. Azasebenza mhlawumbe azazwisa ubuhlungu labo abakade behwebela, kade besebenza bekwamanye amazwe abanye lezinye izikhulu ezisebenza kwamanye amazwe esezile mali zazo abale mali zabo esezifreeze. Kodwa ke yona iRussia yona ngokwayo kuzathatha isikhathi kakhulu ukuthi baze bayibhidlize ngenxa yama-sanction lawo afakayo. Ngabe kuya ngendlela engifisa ngayo ukuthi ngabe bayahlala phansi bangahlali phansi becabangela elabo isayidi. Well, abahlale phansi ngoba iqiniso nxa sikhuluma i-Ukraine noma engaze ihambe ejoyine i-NATO noma ayijoyinanga i-NATO angibona ukuthi isikhona isidingo esikhulu kangako esingenza ukuthi abantu kungaze kutshona abantu abaningi kangaka ngenxa yokuthi i-Ukraine ifuna ukuthi ijoyine i-NATO.
Lo bekungumnumzana Tifa wajapi Pangotube isizalwane seZimbabwe esisesihlala kwele Bhilithani ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande we-Studio 7 ese-London. Ukuqhubeka kwempi yakwele Ukraine ubhubhane lwe-COVID-19 kanye lezenotho zindaba ezikhangelelwe ukuphathwa kabanzi umongameli Joe Biden wele Melika lapho esethula umbiko wakhe oqakathekileyo owe-State of the Union lamhlanje ntambama. Lo mbiko awethula phansi kweziqondiso zesisekelo sombuso welizwe kulapho umongameli aveza akwenze ngomnyaka ophelileyo. Owalo nyaka wona uBiden wenza kule ndaba eziningi okumele azichazisele kuZulu waseMelika. Abesigodlo sikamongameli abe-White House bathi uBiden uzaphatha kabanzi udaba lokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia esipha umbono wakhe ngale impi lasekwenzile emizameni yokwehlisa ukuchitheka kwegazi likaZulu wase-Ukraine ongelachala. Uphenyo osoluthe lwenziwa kwele Melika luqhutshwa ngabenkampani eye-Gallup luveza ubana isilinganiso sabantu abasekela okwenziwa nguBiden sehlile sisuka kumashumi phose ayisithupha ekhulwini 57% sisiya kumashumi amane lanye ekhulwini 41%. Wake waba ngumongameli owanqutshwa nguBiden umnumzana Donald Trump ngomunye wabalokhu bekhokhela ekusoleni umbuso wakhe lezinqumo azithathayo. Edabeni lwentuthuko yomumo wezenotho umongameli Joe Biden ukhangelele ukuzama ukuqinisa ukudinga usekelo lwamalunga edalela ephalamende ele-Congress ukuthi amsekele kwinhlelo zakhe zokubuthanisa imali yokuthuthukisa umnotho welizwe. Kuphenyo lwabe-Gallup lolu abantu abaningi bayamsola uBiden besithi umnotho welizwe umi manzonzo. Iningi labantu alilamsebenzi, isisindo semali lokhu sisehla nge-inflation, amafekitali amaningi angasebenzi kuhle osokudala ukubana kube lokusilela kwempahla ezitolo. Konke lokhu bathi kungabe kubangelwe ukuqhamuka kwe-COVID-19, impi yase-Ukraine lokunye, kodwa abangasuthiseki ngakho ngamanyathelo lezinqumo zakhe zokulungisisa lesi simo. Okuseleyo ukuthi uZulu wonke waseMelika lasemhlabeni jikelele uzabe elalele ukubana umongameli Biden uzalethani okutsha empikweni wakhe wanamhlanje ntambamango 9 ebusuku owe-State of the Union. Ingcwethi ezicubungula izenodo zithi isisindo sedola leZimbabwe siqhubekela phambili sisehla nxa liqhathaniswa ledola leMelika. UChris Gandhi usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isisindo sedola leZimbabwe siqhubeka sisehla nxa liqhathaniswa ledola leMelika. Lokhu sokubangele ukuthi intengo yempahla ezitolo iqhubeke iqonga. Emkambo wemali osemthethweni idola leMelika selithengwa ngamadola eZimbabwe alikhulu lamachumi amabili. i1:120 uthi emkambo wensitha idola leMelika selithengwa ngamadola eZimbabwe adlula amakhulu amabili. Incwethe ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okunye okungaba kubangela ukuthi isisindo semali yeZimbabwe sehle yikuthi uhulumende uhlezi ebambe ngamandla uZulu ukuthi asebenzise idola leZimbabwe kuphela.
Kaningi intengo yemali ukusinda kwentengo yemali kuqondane lokuthi uZulu imali yakhona uyithanda kanjani. Sokusithi inkulumo zikahulumende ezokuthi imali yalapha eZimbabwe amaZimdola iyo imali iyabigcina sisetshenziswa yenza ukuthi abantu babele lokwesithaba lokwethuka ukuthi imali yakhona izaphenduka isetshenziswa kufa kube lomthetho wokuthi imali yangaphandle ayisasetshenziswa. Yikho kwenza ukuthi intengo yemali isisindo semali yalapha sibiloke sisehla ngoba inkulumo zikahulumende ukuthi uza force amaZimbabwe kwenza uZulu ukuthi asebenzise imali yalapha lalokho ukuthi vele imicabango kaZulu esingithi esithithi khona ngesikhiwo ama perceptions le confidence nxa kusehla intengo yemali layo iyabiloke isehla ngoba siyazi ukuthi vele yona ayisetshenziswa kakhulu abantu abaningi bazama ukudinga imali yangaphandle eyalapha eZimbabwe imali iyabisingasela sindo ngoba abantu kabasayithandi yikho ivamuthi ibisehla.
Usomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi okunye ukwenza ezomnotho zingahambi kuhle inkohlakalo i-corruption.
I-corruption eZimbabwe kusibanga esiphezulu kakhulu ukudlula amanye amazwe yahlanganisela uSouth Africa kubangelwa kakhulu yi-economy yeZimbabwe ekuthini umuntu wonke ukuzaphile ukuzasurvive sokumele ukuthi abe lenye indlela ayenza ngayo imali eseceleni angayisiyo umsebenzi ayawusebenzayo. Yikho ke uzathola ukuthi kumbe ngamapholisi emgwaqweni abe sebona ukuthi nxa engabhadalisanga abantu izimali umholo wabo uthengi lutho yikho ke baphila ngemali zona lezo ke abazithatha emgwaqweni. Yikho kuba ngcono ke ukuthi a risk umsebenzi kulokuthi athi yena uzaphila ke ngeholo lakhe leli lama RTGS kanti emgwaqweni bathola i hard currency. So indaba lezi ke ze corruption ke eZimbabwe hayi aziyehli ke ziyaphambili kubangelwa kakhulu ke ngumikhonomo elizwe ukuthi ke abantu basebenza kodwa imali abayiholayo ayithengi lutho. Umuntu angasebenza hole sokumele athathe imali ayiholileyo ebizwa kuthiwa yimali ayethenga enye imali, imali eyethengayo ke dola leMelika kumbe amarandi. Yikho ke hayi ukuthi ke indaba ze-corruption zehle eZimbabwe kuzothatha isikhathi umuikhonomi yomele ulunge abantu benelise ukuthi bahole izimali ezithengayo impilo ibe ngcono izayehlisa ke izinga ke le-corruption leli selibona seliqanise kakhulu.
Enye njalo ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Evidlela Ncube uthi okunye okungaba bangela ukuthi isisindo semali yeZimbabwe sehle ukuthi ezombusazwe azilungiswanga kuhle.
Amandla emali isisindo semali kasingokuthi uhulumende ufuna ukuthi ayifake ngapi yakusebenza kanjalo. Amandla emali iwazuza ekutheni abantu labo somabhizinisi bayithemba ongakanani ukuthiwa yi-market confidence. Okwesibili amandla emali avela ekutheni umnotho welizwe uqina okungakanani. Ngekube le mali eqinileyo umkhono ungaqinanga kulula nje khona lo. Nga ufuna ukuthi uqinise imali uyaqinisa ezenotho. EZimbabwe ezenotho zibulawa yipolitiki kumele kulungiswe ezombusazwe kuqala ziqonde zibe ileziyana eziza kwenza ukuthi abantu abalemali abangaphandle bayilethe elizweni okuza kwenza ukuthi industry isebenze ithengisele ngaphandle kube yi-foreign currency okuzaletha ama-tourists izivakashi zize zibuye le mali yangaphandle. Kunengi okufanele kwenziwe kanti kokukhulu ipolitiki ibe iliyana ehlalisekileyo ethembakeleyo ukuthi ovotelweyo uzawazuza amandla ombuso hayi ukuthi avotelwe athi angawina abanye bale. Zonke lezo zinto zingalunga amandla emali abakhona okwenza kungalungi konke lokho amandla angabi khona yikuthi izinto zonke lezo kazilunganga
uhulumende uyala isicelo sengcwethi kwezenotho sokuthi ilizwe lisebenzise idola lemelika njengokwakhe kwenzakala ngesikhathi sikahulumende womanyano kodwa yena uhulumende uyafunga egomela esithi asoze avumele lokhu kwenzakale
uhlelo lapho esikhangela ukuphathelane lokubhekane labatsha namhlanje sixoxa lomnumzana Ashley Funye obona ngezokuqhutshwa kwehlelo enhlanganisweni e-Citizens Manifesto sigxile kakhulu kudaba lokuphatheka kwabatsha kukhetho lwama-by elections olwenziwa mhla ka-26 Mbimbitho asizweni ingxoxo ayenze lo Mike Hobe we-Studio 7
ukhetho lolu luqakathekile kakhulu ngoba njengama-citizens abahlali babuleli kumele sibe le-voice kumele sibe lelizwi elifikayo kuma-processes achiyeneyo eZimbabwe ngakhangela ku-legislative eparlamente ku-judiciary ema-court ethu ku-executive presidium yethu kumele ilizwi lethu lifike khona ngayo ngakho siyabona ukuthi emva sokwenzakale ama-recalls ebathi khona ama-recalls abantu bemthetho ama-recalls la asekhiphe abantu abakhethwa ngabantu bezimbabwe so okutsho ukuthi iparlamenti ayisela abantu abaningi ababekhethwe ngabantu so okutsho ukuthi abantu abaningi abasamelelwanga eparlamenti ngakho-ke thina sithi kuqakathekile ukuba iparlamenti ibe balance iparlamenti ibe lama-views from abantu abachiyeneyo ayinyeke ibe iparlamenti ekhuluma the same language but sifuna iparlamenti eba le-diversity iparlamenti ezwa imbono yabantu abachiyeneyo so that kuyakhwe ilizwe ngoba ilizwe aliyakhwa umuntu oyedwa ilizwe liyakhwa umuntu wonke so nxa umuntu wonke engekho involved xa umuntu wonke engakhulumanga xa umuntu wonke engafaka ngelizwi lakhe then akula lizwe liyakhwayo because wonke umuntu kumele efake i-contribution yakhe ukuze ilizwe liyephambili izitina eziyakha umuzi ziningi anye kuyakhe ngesitina esisodwa so zonke izitina ziqakathekile ngokuchiyana kwazo kumele zichiyane but ziyakha umuzi uzobambe uqini so ngakho-ke e-by-election iqakathekile ukuthi ilizwi lethu zengama-citizens lizwakale kube lama-representatives avela kithi esiwakhethileyo
khangela ukubona abantu abaningi abasakhulayo bengena kukhetho lolu bencintisa kuqakathekile okungakanani ukubona abantu abasakhulayo abaningi besidlayi labo bafisa ukungena kukhetho lolu
abontanga I think kuqakathekile ngoba sokuyisikhathi you know sikhula sasitshelwa kuthiwa singabakhokheli bakusasa ikusasa lethu selifikile asingeke sibe lokho sitshelwa kuthiwa singelakusasa siyazi siguge phela ikusasa lingakafiki so kumele ikusasa lethu sibe kwase sifikile isikhathi sokuyiso soneso so sokumele siqase ukuthatha ama-spaces ethu sokumele siqase ukuthatha ama-position ethu ngoba la ama-position ngawethu ungakhangela bona abakhona kathesi omnangagwa ochiwenga bonke labana bangena besesengontanga omnangagwa bangena ku-government belabo 30 years 20 years omjoyce mjuli so kuyasuyalisayo thina ukuthi singene in those spaces yikuyini
sike saxoxa nabantu abachiyeneyo kule Zimbabwe abanye bathi babona ngani kungcono ukuba lo mkhokheli omdala ngenxa yokuthi ulolwazi oluthile mayelana ngemva esingathi ngesingisi i-history yelizwe njalo babona ngani umuntu omdala nguye ololwazi oluthile mayelana ngokukhokhela ilizwe bengicela ukuthi uphosele amazwi akho to abalombono onjalo
engakutsho okuqala ukuthi ilizwe libuswa nge-history ilizwe libuswa ngama-ideas abuya ngesikhathi soneso ngama-ideas ayiresponda to izinto ezenzakalayo kuleso sikhathi so awunyeke ubusa ilizwe ngoba wena ukwazi imbali imbali ayisiyo ebusayo imbali i-capacity le-potential olayo yikho kubusayo so nxa wena ungela ukukhalipha kokubusa ilizwe nxa ungela ukuhlakanipha kokubusa ilizwe nxa ungela ndlela yokubamba inotho yelizwe awunyeke ubusa ilizwe ngoba ukwazi imbali yokuthi kwadutshulwa amakhiwa ngo-700 ayisikho lokhu esikukhangelelayo thina abatsha esikukhangelelayo ukuthi kube lo muntu ozaqasa ukusitshela ukuthi i-thekhnoloji yethu kumele isebenze njani uyakwazi wena ukuthi kulikatesi kule sikhathi le ndaba ze-fifth industrial revolution ezenzakalayo izimbabwe anyeke ithola iswelakala in these conversations
hayi Ashley isikhathi sesedliwe ngumangoyi bafo bengicela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina kubalaleli bonke
ngithi mina ilizwe lethu kathesi liku-crisis enkulu kakhulu endleleni eziningi politically, socially, economically. So kufuna ama citizens aqalise ukuraise ama voices abo. Ngakho ke asambeni out in our numbers, si register ukuvota, participate on the day and vote on the day, si defend a vote yet siyaphambili. Ngoba akula muntu ozasinika ama solutions elizwe lethu ngaphandle kwethu.
Umnumzana Ashley Funye, ngobona ngizokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-Citizens Manifesto, ubexoxa ecingweni lomayigobe eseHarare. Umongameli Joe Biden wele Melika wethula umbiko wakhe oqakathekileyo we-State of the Union namhlanje ntambama, ekhangelelwe ukuphatha udaba lokuhlaselwa kwele-Ukraine ngele-Russia. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lelisayo ngupraxitis Jeremiah Nsithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa iindaba zethu lela kokuzilalela.